uMongameli uTrump utshengisa amabalabala okuba ngintando kayiphikiswa. Ufuna ukugenqula intando yabantu, efuna ukuhlala embusweni ngendlela yokuthi yena ubona ukuthi kungcono ukuthi kube nguye ohlezi ebukhosini bokukhokhela ilizwe leAmerica, kodwa abantu bona bemlahlile. IAmerica amazwe amanengi ahlumayo namazwe amanye athanda ukuthi kube le-democracy lentando yabantu bakhangelele kiyo iAmerica ukuthi ikhokhele. Ngokunjalo, ngalesi sikhathi abantu sebebona ukuthi uTrump uselulaza iAmerica kakhulu ekutheni uyayingcolisa, ekutheni uyayigcona, ekutheni uyifaka kwizinga eliphansi kakhulu kwezombuso womhlaba. Ngokunjalo, uBiden onguye okhethwe ngabantu ulo msebenzi omkhulu kakhulu ezandleni zakhe ukuthi ayakhe njalo abumbe isizwe se-America ukubana asihlanganise abantu be-America babambane nomhlaba nawo uqhubeke uthemba amandla e-America kwezombuso womhlaba lokukhokhelwa yi-America. Kodwa uBiden utshengisa ukuthi ngumuntu ozalalela njalo ngumuntu ozasebenzisana lomhlaba lenhlanganiso zomhlaba eziningi jikelele, uza sakha isizwe se-America njalo uza qhubeka ngobuhle bokukhokhela umhlaba lokho kade kwenziwa ngamazwe amaningi.
Ngokubona kwakho, ubona ngani uMongameli Trump uzagcina esuka yini ngokufuna, kumbe uzagcina esexotshwa esigodlweni se-White House?
UMongameli Trump kasoze asuke embusweni ngokufuna kwakhe. Sesikubonile lokho ukuthi usetshengisele ukuthi kafuni kusuka, ngoba uzama yonke imizamo ukuthi ahlale embusweni ngokugcona ukhetho lolu oludlulileyo, ezama lokuthi angene lapha kumadale emthetho, ezama ukuthi edinge njalo dingisise ukuthi kungaba khona yini indlela yokuthi ukhetho lolu alubhidlize, alugcone, aluchithe ukuze na asale embusweni. Kodwa kwehlule, njengoba kwehlule usegila imkhuba emnengi njalo uzagila eminye imkhuba emnengi ngoba usasalelwe ngamaviki nje athize. Kungenzeka ukuthi simbone echiya esebhidlize izinto eziningi kakhulu ngoba ngumuntu olomona, kufana nalomuntu othi yena nxa kungayisuye kakusoze kube ngomunye umuntu kwezombuso unjalo. Kodwa uBiden uyindoda eqinileyo njalo ebusa ngentando yabantu, njalo ulabantu abamcebisayo abasebenza laye, njalo uyahlanganisa abantu jikelele ngokuningi kuningi.